Lolu hlelo olusungulwe phansi kwesihloko esithi hashtag Mzizi Vota, Sifundi Vota, Students Vote lwethulelwe embuthanweni owenzelwe emahofisini we-Federation of Food and Allied Workers Union of Zimbabwe. Unkosazana Sandra Ndlovu, isifundi sekolejini le-Midland State University eseGweru, uchasisa ngokubafuqe ukuthi basungule lumkhankaso njengabasakhulayo.
Uhlelo lolu luphumelele olwe-hashtag student vote. Aba-students ananzelela ukuthi esikhathini esiningi kuningi abakuthiliwa phandle, especially endaweni zokuvota, especially endaweni ze-politics. So i-hashtag le ibuye nama-students ngoba sifuna ukukhuthaza ukuthi in each and every institution abantwana kabayenelisi ukuvota. I-student vote ayikhangeleli abantu abakuma-universities kuphela, even abase-high school, ngoba uzananzelela ukuthi omunye umntwana uyakwanisa ukufika 18 years le siyi-eligible voter ukuthi avote. La ngumuntu esesimkhangela ukuthi kusefika ukhethwe lokuthi kuvote la e-participate kuhlelo lokuvota.
Uqhubeke echasisa uMandlovu ngendlela abazaloqhuba ngalo lolu hlelo besemakolijini ehlukeneyo elizweni lonke.
Kuzabe kulomuntu ebengu-chairman kwi-institution yale ozabe ekhangela ukuthi abantu abakhonapho, like kunganikwa ama-forms abantu kufuze bafile ama-forms angithi ukubona be-participate, sibe le data at least ezabe seyi-capture kwi-system yethu. Sizameka nje ukuthi kuzabe kule committee at least ebe represented in every institution, ngoba kuze kwenza ukuthi umuntu ese-usate ekhangele iZimbabwe yonke jikelele. But sathi isikolo ngesikolo sibe lo muntu ebekhangele indawo naleyo ukuthi abantu kufuze be-register ukuvota ngobani, abantu kufuze be-participate kuye-section vote ngabobani.
Ucine ukhuthaza izifundi ezingakaboni ukuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuthi nxa zifuna ukubona inguquko lentuthuko elizweni kumele zisukume zilethe leyo nguquko ngokwazo.
Umuntu esakhulayo into ofuna ukumkhuthaza yona yokuthi ungakhangeli into ezikhona ngaleso sikhathi, ngoba yikho kwenza ukuthi iZimbabwe ibe lapho yekho khona kathesi. Abantu siya qilwa ngento eziningi ukuthi sekusevuka ukhetho, umuntu sekuyinkomishi yerayisi isefika seyidla namhlanje kusasa sevukazelambili. But umfundi sithi sifundi vote ukubana lamayela kusasa lakho libe yilela kusasa elihle, vote ukubana uthole umsebenzi, vote ukubana nawe esikolo abanawo bakho benelisa uhambe esikolo, bathithi bakho abagraduate abesilo kuthola umsebenzi bethole imisebenzi. Ungakhangeleli ukuthi singathi hambe yovota kathesi usufuna ukuthi sikunike imali, usufuna ukuthi sikunike isitshwala, but khangelela kusasa lakho, yilo eliqakathekileyo.
Umkhokeli wenhlanganiso yezifundi yezinaso uMnumzana Aristide Phumi laye ugcizelele ngokukhulunywe nguMandlovu.
Ukulontshwa kwe-student Mzizi Vota ilontshwa i-student council MDC, thina njengezinaso sikubona kokuhle because i-issue of solidarity layo yabe important ezintweni lezi, ngoba izinaso ayingeke yathatha amamuvi ayo yodwa, because izinaso is an umbrella board yama-students e-include ama-students abuya evela ama-different political parties. Kukuhle labo njenge-student council bevela ku-MDC belontsha i-hashtag yabo eyabe imobilize for their own reason for i-campaign yabo ya 2018. So thina njengezinaso sibona kukuhle njalo siyakuwelcoma ngoba sikhangelele futhi ukuthi ama-students e-participate endaweni zama-elections, ngoba at the end of the day iy'ndaba zama-elections yizo ezidetha i-government. I-government yiyo e-create ama-policies. Ama-policies ayiwo azagavena ilizwe, and siyabe sikhangelele ukuthi le position yomstudent kuma-policy abe khona ibikhanyeli.
Uhlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-MDCT olwe-Youth Assembly lubika ukuba lusungulela umkhankaso hashtag student vote campaign ngenhloso yokulimukisa abasakhulayo bonke abasemakolejini ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota kanye lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo ngobuningi, ukuze balethe inguquko abayifunayo elizweni, ngoba engekho ongazabaqhubela isesitsheni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingupraxitus Jeremiah.